abakuzamayo labana ukuthi babonise umhlaba wonke ukuthi kulesi ngundengule lobumenemene obenzakeleyo kuleliyani lizwe, njalo bazama ukuthathela laba abathetha umbuso ngodlame inkoleko, which is illegitimacy, le credibility yabo. And konkana ungakubheka kahle kungenye indlela yokuthi basebenzise umthetho, that means democratic and constitutional means, ukulwa lebandla leli likhokhelwa ngumnangagwa elathatha umbuso ngodlame laphinda lashontshe ukhetho lwabantu. Singababonga njalo phinde sibabongele ngokuthi kukwamanye amazwe esiwaziyo ngabe kudala bephakamisa izikhali, ngabe kudala beqala udlame, njengesakubona eKenya, njengesakubona eCentral African Republic, njengesakubona kwamanye amazwe khona le West Africa. Kodwa bayazama abaphikisayo beZimbabwe ukuthi benze ipolitiki yabo lombangazi wabo, kungabanga lezi dumbu, kungabanga lodlame.
Yona ikomishini yezwekazi le-Afrika le ubona iluphatha njani lolu daba?
Okudanisayo ukuthi inhlanganiso ze-Afrika kugoqela bona osadiki labe-AU ingathi azikaphaphame ebuchongweni bokuthi kumele zime lalosapho lwabantu be-Afrika. Suzathola ukuthi inkokheli ze-Afrika, ama-Liberation War Movement, balokusekelana lokukhohlakala ngomphakathi wabantu. Suzathola ukuthi i-ANC zasapoti izani, ichama chamapintuzi sapoti izani, bekhohlwe ngokuthi amazwe lawa ngabantu base-Afrika, hayi ama-political parties. Iloba lawo ma-political parties alwa impi.
Ngamanye amazwi singathi yini macaphulana okwenziwe nguChamisa lapha ukuya ezwekazi le-Afrika, ikuzama ukuchaya, ikuzama ukubandezela ibandla leZANU-PF?
Hayi, abasekuwe kudinga somandla, sikukuthi kuthiwe banqobile, sebedinga ukuthi umhlaba wonke ikakhulu i-Afrika ibe kwazi. Bazama ukunqunula umbuso kababa uMnangagwa ukuthi ngumbuso olempande zawo kusingundengunde lobumenemene. Akulanto abangayithola njengokuthi kungaguqulwa isinqumo esenziwe yikhothi, but ulwazi lona liyana ukuthi i-Afrika ihlale isazi, luqakathekile kupolitiki.